yekuliqiniso ukuthi amapholisa abesicile ukuthi sibe lerally mhlaka 7 December 2022 eMzimuni Business Center. Njengoba sisazi ukuthi nxa ama-political parties kumele abambe inhlangano kumele anotify amapholisa, besiwanotifayile-ke njalo le ncwadi leyo esinika imvumo siyiphethe. Kodwa-ke okusidanisileyo ukuthi sithole umbiko wokuthi induna uMasuku onguye induna yokwenelana ndawo yaseMzimuni usekhansile irali yethu.
Xa amapholisa eliphe imvumo yokuqhuba umhlangano wenu, liphiwe siphi sizathu ukubana sukhansile?
Ngesizathu sokuthi kusasa kusemhall lapho ekade kumele singenele khona irali yethu kulo mhlangano lwama-NGOs. Okusimangalisayo ukuthi amapholisa isikhathi esiningi nxa ezaliclear kumbe ezalinika imvumo ayaqala acheck-e enze lokho okuthiwa khona abone ukuthi akulalinye ibanga dlale zombusazwe kumbe ezinye inhlangano ezingafuni ukusebenzisa indawo yona leyo, kakhulu baya bekhangela ukuthi oqalileyo ngubani. Thina-ke njengebandla le-MRP sitholakale sile mvumo yokuthi senze le irali emva kokubana kutholakale ukuthi ngalelo langa akula abanye abantu abakhangelela ukuthi bazabe bephethe umhlangano kuleyo holo. Kuyasidanisa-ke ukuthi okwenze induna ma kuliqiniso khona lokhu ukuthi induna ithekile umhlangano lama-NGOs, okwenze ukuthi amapholisa esinike leyo mvumo yena wawukhansi umhlangano lo kuyini? Ngoba umhlangano wethu kudala ulungiselelwa susedlula inyanga abantu bebhizi bekuground begijima bekhankasa betshela abantu ukuthi kuzabe kule rali enkulu khona ngale koMzimuni.
Induna yayitsheliwe na ngalo mhlangano wenu?
Layo induna futhi engingafisa ukuthi abantu babekwazi ukuthi induna yayitsheliwe ngalo mhlangano, ngoba thina nxa sigoqoda ezabelweni sifika izindawo ngezindawo siyacela ezinduneni lakubo sobhuku sibazise ukuthi hayi ngelanga elithile sizafisa ukubamba umhlangano. Layo-ke induna uMasuku yayitsheliwe ngalo mhlangano, kodwa kuyasimangalisa ukuthi kuyini okwenze wamiswa umhlangano wethu.
Kubona yini elikucabangelayo njengebandla ukubana umhlangano wethu okuthiwa akusamelanga ukube khona ngelanga linebelilihleli?
Ngakwelinye icele siyacabangela ukuthi mhlawumbe njengoba izinduna zethu zonke lezi zingani ziyalawulwa iZANU PF, mhlawumbe layo kaMasuku engxa iZANU PF imkhuzile yathi akayenze kube lomunye umhlangano okwenzela ukuthi thina njengebandla leMthwakazi Republic Party singazitholi sesiwubamba lo mhlangano. Kodwa hayi, asilahle imbeleko ngokufelwa, sizaqhubeka ngoba siyazi ukuthi i-terrain ye-politics yeZimbabwe ivele kayifevi ama-opposing political parties, ikakhulu elinjengelethe leMthwakazi Republic Party elikhuluma iqiniso. Sizaqhubeka sikhankasa njalo sikliya le mhlangano lapho esikliwa khona si-adress abantu, ngoba injongo yethu yukuthi umthwakazi wonke afinyelelwe njalo ivangeli lethu le-self determination laziwe ngumthwakazi wonke.